labo imbono ukuthi balimele kakhulu bakade ngibagijimisa esibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngibuye ngabantu abakwana 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngifonelwa ngabantu, ngibathwala ngisiza labo lapha. Bakade sinjengalokhu ngikhuluma lawe, ngisesibhedlela labo e-BMC ese-Belfort ku-Bulawayo Road siya sisingene town.
Amanxeba abo anjani?
Ama-weapons akade betshaya ngawo ayachiyana. Kulama-button stick ayandise ukusetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots. Lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ukuchaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulo muntwana ole-10 years owachaywa echayela ukuthi ubhuti wakhe ungaphi. Nabantu abadala, omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo, bachaya bonke. Ugogo lo wayephezu kokuchaywa kade ele-BP le-sugar, okuthi ulale lapha nasenika umbheda ngoba i-BP yayisikhwelile. Kade sikhonapha omunye wangikhona amehlo wonke avukile, ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka. Baba betshaywa khonanama ngama-button stick, nomukuchaywa khona ngama-chain. Imbambo lezi zazitshaywa okuthi omunye lokuhamba kasakwanisi, abanye batshaywa even phansi kwenyawo. Umuntu uyabe sizama ukuvika ukuthi angalinyazwe emehlweni nomuntu angalinyaze ikanda, seqina selimala izandla zakhe. Khonapha ngikhuluma lomunye ukansela wasekuwajana obuyise omunye owachaywa ibhulet laki langena alisachayanga imbambo kodwa lichaye isisu sakhe esayidini.
Bebechaywa bengaphi?
Umfani bangikhona, abanye bachayelwa ezindlini besithiwa linalidingani lingamadoda ezindlini zenu. Abanye babatshayela ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka, muphumiseni ungabi. Uzathola kwenye ifamily kuyabe sokutshaya umuntu wonke ozatholakala ekhona. Abanye batshayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liyangaphi. Yini abantu abafake isigodo, abafake amatshe ezitridini. So umuntu ongachayanga yayiyinhlanhla yakhe. Kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BMC, kule ndawo eke yashaywa abantu namhlanje emini, bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebridgini, baphongukulandwa, baphongukuchaywa. Asazange ukuthi kade betshela ukuthi benzeni.